Abanye bathi lokhu kubangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akafani lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owayengelasineke njalo elocuku. Kodwa abanye ngabathi uMugabe lo Mnangagwa zimbila zantabanye, umehluko nje kuphela yikuthi uMnangagwa yena ufuna ukusebenzisa iqhinga lokuthula ukuze athole amavoti, kodwa ngemva kokhetho umbala wakhe uzabonakala uqobo lwawo. Ngesikhathi iStudio 7 ibhodabhoda eJambezi namhlanje ichayisane lexuku labantu kade belomhlangano wezentuthuko yesigaba. Sixoxe labanye bezakhamizi abathi bavela kumabandla athiyeneyo aphikisayo kodwa bacupha mganu munye. Umnumzana Alec Nyoni, umsekeli webandla leZanu PF, ubehamba lomnumzana Thulani Ndlovu ozancintisa kukhetho lukakansila ekumanyano we-PRC. Laba ngabanye abatshengise ukuchiyana imbono kodwa bona behamba wonke njalo bangomakhelwane. Ke sizwe ingxoxo esiyenze lababili laba.
Mina ngithi ZANU PF yawe namntakamama.
Hayi, mina ngithi njengecandidate ye-PRC local government ngiyanqoba.
Ngiyanqoba.
Manje ngibona omunye ukhanya usekele elinye ibandla, omunye welinye ibandla, likuhambisa njani?
I-politics injengegame yebhora. Sile belief yokuthi kulempilo ngemva kokhetho. So ukuthi sixabane ngenxa yokhetho akusizi.
Lo ngumakhelwane wami ukuthi ngizondane laye engumakhelwane wami sibophele inkomo ndawonye silwesandawonye amadonki siyabonekana isobho siyabonakala engakuzondela ukuthi omunye winileyo ngubani. Thina siyakhankasa ngokuthula odliwe udliwe.
Ezigabeni zelizwe zonke kulokumanyana kwabasekeli bamabandla athiyeneyo ungakaze kubonakale. Ngimele iStudio 7 ngiseJambezi ngingu Chris Gande.